sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhlazi mashumi mabili lanhlanu kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. EliZimbabwe limanyane lamanyamazwe eAfrika ekunanzeni ilanga leAfrika Day ngembuthano etshiyeneyo.
Mina ngithi kubantu bethu asivukeni asixolelaneni. Uma kunala abantu esiphilisana nabo ababuya kumanyamazwe, asiyorganizeni kuma-community wethu. Yimidlalo esithi yebo sisazwisana ubuhlungu kodwa singakhona ukuthi sicale sipholisane, sicale sibumbane futhi.
Udlakela oluqhamuke phakathi kwamalunga ebandla leZANU-PF kobulawayo lukhumbuze abanengi ngodlame oluvame ukuba khona nxa ilizwe libhekane lokhetho. Sihlaziya lolu daba.
Nxa sebengasenzi ngani sebeqalisa ukuthunela ontanga ukuthi bayenzisa uDlakela.
Kwezemidlalo iqembu leHighlanders linqotshiwe ngeleChicken Inn. Sizalethulela enye njalo impumela yemidlalo yonke yeKasilaga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EliZimbabwe lamhlanje limanyane lamanye amazwe ezwekazi leAfrika ekunanzeni ilanga leAfrika Day. Emazwini akhe okunanza leli langa, umkhokheli webandla leMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai uthe iAfrika Day lilanga eliqakathekileyo kakhulu elokuthi izwekazi leAfrika lihlolisise injongo yokubunjwa kwehlanganiso yeAfrican Union ekhanya ingasananzi izifiso zabasungula linhlanganiso. Njengendlela yokunanza leli langa, omka Tsvangirai unkosikazi Elizabeth Tsvangirai utshone lezalukazi lamaxhegu abagcinwe engabe bandla leSalvation Army ebumudzo Old People's Home eSt Mary's emzini weChitungwiza. Wabanikeza isipho sokudla. Kubika uMavis Gama.
Lawo ngamakhehla lamakhehlakazi ngesikhathi bejabulela impahla abayilethelwe nguNkosikazi Tsvangirai. Esethula isipho sake kulomuzi uNkosikazi Tsvangirai uqonqosele kudaba lokuba kumele abantu bengaze bakhethana ngemihlobo lokuthi bakuliphi ibandla, kodwa wathi kumele batshengisane uthando sikhathi sonke. UNkosikazi Tsvangirai wengeze wathi kumqoka ukuthi umuntu angaze akhohlwa ukuthi uvela kuphi, kungakho yena ekhethe ukuzachitha isikhathi sakhe laba kulomuzi webumuzo oseSt Mary's okuyikho azalelwa khona, wakhulela khona njalo egcinwa ngugogo wakhe osewabhubhayo.
Chikumbiriso changu kuti tese daitaisa musoro pamwe chete, tamboregedza kupoliticiza zvinhu zvese zvatinoita.
Obona ngezokuqhutshwa komsebenzi kulomuzi webumuzo uMajor Cynthia Nyarubero ulandise phezu kobunzima ababhekane labo kulomuzi owakhiwa ngomnyaka 1974 esithi usuluphele njalo udinga ukulungisiswa. Omunye wabahlala emzini lo ugogo uMfatiyane Sinayi utshengise ukusijabulela isenzo sikaNkosikazi Tsvangirai.
Lapha ukuqala phela nwahlala lapha kakomo eplazini. Ya. Eplazini lakhe leli futhi. Akuthi ungunzile ukugula. Akuthi hawu. Lapha ke niyasapotwa. Niyasapotwa. Hayi. Niyadla. Niyasutha. Ya. Asukulapha ke. Niyalala nendlala. Hayi.
Bangamashumi amathathu lanye abagciniweyo kulumuzi webumuzo Old People's Home, omdala wabo elekhulu lanhlanu leminyaka yokuzalwa 105, bekujatshulwa kudliwa ukudla kwemini kuphuzwa unamnede abalethwe liqula ebelihamba loNkosikazi Tsvangirai lapho kusethulwa limpahla izalukazi lamaxhegu besina. Ngimele iStudio 7 mise Harare nguMavis Gama.
Lokhe sikudabalunye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zimanyene lezizalwane zakwamanye amazwe ekunanzeni leli langa kule nkuthazo yokuthi kube lokumanyana ekulwiseni umkhuba we-xenophobia kumbe ukucwasana ngobuzwe. AbeZimbabwe bona bakhuthaza osowabo ukuthi bekele ukudala amacala okungenye yezinto eyimbangela yokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe eSouth Africa. Kubika uBenedictine Nhlapho.
Indaba esegudwini esikhathi kunanzwa ilanga leAfrica Day yalonyaka kwele South Africa ngiyokudla amathambo engqondo ngokungenziwa ukuqeda inzondano esivame ukuqhamuka phakathi kwabakwamanye amazwe lesizalwane zakuleli. I-xenophobia iqale ngo-2008 yeza njalo ngo-2015 lo-2016 kanye lalonyaka. Abakwamanye amazwe la bathi lonyaka bakhethe ukuchumayela ivangeli lokubambana kwabansundu ukuze kungasabi khona ukuhlaselana lokho. Abanye bakhuthaza abakwamanye amazwe ukuthi labo nxa befika kuleli baziphathe bahloniphe abaninizwe. Isizalwa seZimbabwe uMnumzana Bongani Mkhwananzi uxwayisa izizalwane zeZimbabwe ezilomkhuba kudala amacala kwele South Africa ukuthi zekele lokho ngoba kubangela ukuzondwa kwabokuza bonke.
Thina nathi sokumele sidlale indima enkulu ekuhlanganeleni nabo ukulungisa inkinga zabo, ngoba inkinga zabo ziyahlangana nezethu, ngoba uzinza kwazo nathi kuyasinceda nje ukuthi abantu bethu baphile kahle nomphakathi.
Umsekelo wenhlanganiso ye-Creative Communities uMnumzana Vushi Lakhale ukhuthaza abakwele South Africa labakwamanye amazwe sithi isikhali esikhulu sokulwisa i-xenophobia yikuqoqa imidlalo yebhola, ukugijima, ezokucula lakho konke okungenza bazane ngcono.
Mina ngithi kubantu bethu asivukeni asixolelalini uma kunala abantu esiphilisana nabo ababuya kumanye amazwe, asiyi-organize kuma-community wethu. Yimidlalo esithi yebo sisazwisana ubuhlungu kodwa singakhona ukuthi sicale sipholisane, sicale sibumbane futhi kube imidlalo eqhubekayo ilokishi nelokishi.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khumlani Moyo okhokhela iqembu leZimbabwe emdlalweni ehlose ukumanyanisa abakwele South Africa labanye abavele emazweni achiyeneyo kuzwekazi le-Africa uthi imidlalo isidala umehluko omkhulu ekulwiseni i-xenophobia.
Iyasiza kakhulu ukuthi njengamazwe ase-Africa sikwazi ukuthi sihlangane emdlalweni, sikwazi ukuba ngama-Africa. Ngoba last year I think we kuna ma team i4 but kulonyaka ahlukile ngoba sinabantu be-Ethiopia nabo abadlalayo nelizwe lala e-South Africa.
Umgcini sihlalo weZimbabwe community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi ngelanga lokuthakazelela Africa Day inkokheli zamazwe zilomlando wokuhlolisisa ukuthi kuyini okwenza iningi labantu e-Africa lihlupheke abanye besiyagcwala kwamanye amazwe kanti wonke amazwe aselozibuse.
Loba sise sathola uzibuse e-Afrika kodwa inotho ilokho ingekho ezandleni zethu. Inotho isezandleni kwezinye indawo ezandleni zamakhiwa njengalapha eSouth Africa. Kuthi elizweni lakithe njengeZimbabwe inotho isezandleni zabamnyama abalutshwana abayibababusayo. Abantu abaningi kabalanotho ezandleni, yikho abantu begcwele amazwe wonke.
Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Lubelihle Banda ukuviyelwa bomama enhlanganisweni ye-African Diaspora Forum uthi umlayezo omkhulu ukuthakazelelwa Africa Day ngokukhuza umkhuba osubhakile kwele South Africa wokuhlasela abesifazana mahlayana.
Abalamandla okuzivikela, the masculine power, njengawo amadoda. So sifuna ukuthi si-raise awareness nge-domestic violence ukuthi it's not something that should be taken lightly. Sifuna ukuthi sizame ukuthi si-approach uhulumeni we-South Africa, especially where women are concerned, ukuthi they should strengthen their policies regarding women.
Njengoba ilanga le-Africa Day lingakemukelwa njengekhefu kwele South Africa, igigi labakwamanye amazwe lokuthakazelela leli langa liza kwenziwa ngomgqibelo. Lapho-ke bazafola ezitaladeni zelokishini le-Uvel betshengisana okuligugu kubo kwezamasiko lempilweni. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Nhlapho.
Amapolisa akwele Botswana aphakathi komkhankaso wokubopha lokuphindisela ekhaya izizalwane zeZimbabwe ezingena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni. Amapolisa athi abantu bakhonona ngokuthi abangena kulelo lizwe laba be ngaphandle komthetho yibo abadala amacala amanengi, kubika uMartin Ngwenya.
So uyisikhathi njalo sokudlala umacatshelana phakathi kwamapholisa kanye labezimbabwe baseBotswana ongekho emthethweni. Amapholisa aweBotswana abike ekuqaleni kweviki ukuthi asesungule umkhankaso wokukhipha wonke umuntu ongene elizweni ongekho emthethweni. Isikhulumi samapholisa uMnumzana Witness Vosija uthi uZulu weBotswana uyakhonona ukuthi amacala aseqongile ikakhulu esigodlweni eHaburoni njalo adalwa ngabangena elizweni okungekho emthethweni. Kule nkulungwane zabezimbabwe abangena eBotswana ongekho emthethweni, iningi lizodinga ukuziphilisa kukanti abanye badala amacala. Kodwa akusabethusa abezimbabwe ukugijinyiswa amapholisa ngenxa yokuthi sekuyinhlala yenza njengoba uMnumzana Melusi Ndlovu esitsho.
Asokuyimpilo yethu ukuhlala sigijinyiswa ngamapholisa nje ngeoperation yabo leyi entsha. Kodwa nxa sikukhangela kuhle sibona ukuthi ngayekhaya izinto zonke zilungile, ngasigijimi kangaka sibalekela amapholisa.
UMnumzana Alfred Lunga laye ukhala ngokuthi isimo ekhaya yiso esenza abezimbabwe baphenduke inhlekisa ezizweni.
Kula kuphumula nje amaZimbabweni sesihlala sigijima besithi senza lokhu lalokhu. The best thing I've been thinking singayenzeka ukuthi sizilungiselelise ukuthi sibele khona cause ezithizi hayi akulo makhelwane abasifunayo labo sebekhathele ngathi.
Ababanjiweyo basiwa esitokisini kuqala besalinde imota ezaziwa kakhulu ngokuthi amagumbagumba kuthi zibathwale zibalahla emngceleni weplumtree. Kodwa iBotswana ithi iningi liyaphindela noma nje uhulumende khala ukusebenzisa izigidi lezigidi zamapula ukubuyisela abezimbabwe emuva. Abanye bakhala ngokukhahlanyezwa ezandleni zamapholisa kodwa noma nje kunjalo babhensela ukuphenduka kulokubuyiselwa ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba seStudio 7 ngeseHaburoni kwele Botswana.
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokuqhakateka kwemfundo yabantwana abangamantombazana. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende welebhilitane unkosikazi Theresa May uthi uzakhalaza kumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ngokuvezwa kwembiko eyimfihlo ephathelane lesehlakalo sokudubuka kwebhomba edolobheni leManchester okwenziwa iziphathamandla zeMelika. Inhlanganiso eziphathisa ngokudla kwele Nigeria zithi imali yokuphathisa abaswelayo incane kakhulu njalo uncedo kalufinyeleli abanye abaswelayo ngenxa yempi kahulumende labahlamuki beBoko Haram. Udlakela oluqhamuke phakathi kwamalunga ebandla lezano PF kobulawayo ngesonto kukhumbuze abanengi ngodlakela oluvame ukuba khona nxa ilizwe libhekane lokhetho. Lanxa udlakela lolu lwalunganeno kukhetho luka-2013, ukhetho luka-2008 lwaba lodlakela olwesabisayo kwafa abantu njalo abanye bachiselwa imizi. Umbuzo omkhulu ngothi kambe kuyini okungenziwa ukwenqabela udlakela lolu kukhetho lomnyaka ozayo. Ukuphendula lombuzo sixhume umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT unkosazana Thabita Khumalo lelunga lezanu PF uMnumzana Effort Nkomo.
Into eqakathekileyo ukuthi abantu bafundiswe ukutolerate iviews zomunye umuntu kumbe ukutolerate umbono womunye umuntu. Ayisinto enhle ukuthi abantu baxabane. Na ubuze ngokuthi ngabantu ababandla linye. Lamuka ngethusa khona ukuthi awukathi abantu bengathi beyimulinye bexabane kubangwane.
Makhumalo ngena khona apho kweziweni kahle kahle.
Into yokuqala umele kwenziwe ukuthi ibandla lezaniPF kaliqalise ukhankasa ngodaba lokuthi abantu bangaze bachayana ngoba sonke siyazi ukuthi ibandla lezaniPF lisebenzise ukusebenzisa udlangudlangu ukuchaya abantu. Sikhuluma kunjenje thina njengebandla leMDC kulomama uMzishumba weMberengwa othifele umuzi ngabantu bezani ukuthi sebeqalisile ukusebenzisa ukuchaya abantu nokuthisa ikankasela u-2018 abantwana bomuntu munye ngumphabheni yethu sonke kuqakathekile ukuthi sikhulumisane nendoda inxasi ngena sikhankasa ngathi ngemini sikhankasa sisazi ukuthi siyizihlobo yebo naye sinembono etshiyeneyo ngababandla ekwalandelayo kodwa kakutsho ukuthi kumele sile kumele singene phansi sikhankase sedlulane silingelelane siyehlangana emabhokisini.
Babunkomo, umongameli Robert Mugabe uvame ukukhuluma kaningi nengi esola uDlakela kanye lokuxabana okusuke kube khona phakathi nakwebandla lenu. Kodwa amalunga ebandla njengoba sibonile lwisana singathi asamlalela nawo umongameli.
Liqiniso ukukhuluma kuhle ukuthi umongameli uyabe ecwayisile ekhulume ngokuthi kungabi lokuxabana but ungananzelela ukuthi siphila esikhathini even lezintweni zesiKristu uSathane ubhizi ungenisa ukuxabana usebenza 24/7 ngoba ufuna ukuthi amandla lawo azwakale kodwa ayisikho kuyinjongo njengoba sitsho nje ukuthi umongameli wephathi iyaxwayisa ngelokho zenu ngokuxabana. So ukholo lwami ukuthi okwenzakalayo akulamuntu okufunayo okubona kusenzakala. Nxa kusenzakala okuqakathekile ukuthi abakwenzayo bakugcine singayifika kwi-election ka-2018 ngoba sikholwa ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuzikhethela ibandla afuna ukuthi alivotele, ibandla afuna ukuthi lingene embusweni. Yikho esakulwelayo abanye bethu ukuthi silwela ukuthi sikhululeke ukukhetha esifuna ukukwenza.
Makhumalo, ngeyakho ingqobe.
Hayi, limkhodo le ekhuluma ngobaba uNkomo, but inkinga ebakhona yikuthi siyanelisa ukuthi sikhulume ukuthi kungaze kwaba noDlakela phambili kuphakathi komphakathi. Nxa sebengasenzi ngani, sebeqalisa ukuthunyela ontanga ukuthi bayevusa uDlakela. Okukhona ukuthi isikhathi sesifikile ukuthi nesikhathi yabo kwenzakala khona uDlakela ngabayefika bakhumise laba bantu abezimbakela umloda yedla ngalezano abana ne-MDC ngoba izano yelwa yodwa ne-MDC elwa yodwa ukwenzela ukuthi sibone ukuthi baqinisile ngabakhulumi nje kubatshanisa umphakathi ngabakhulume besenza lapho kuba noDlakela kakuhlesindwa ulungise lelo Dlakela.
Ah, so ngicabanga omuhle inloba bankomo.
No, ngomcabango ohle ngivumelana laye umntana nenkosi ukuthi kuqhakathekile ukuthi sikhuthaze abantu bethu, sikhuthaze abantwana bethu ukuhloniphana ngoba lapha sakha isizwe, kasakhi bantu bakamdakabani abantwana bayiphi party, sakha isizwe, isizwe sakhiwa ngabantu abehlukeneyo. Kungumlando wethu sonke njengabakhokheli ukuthi sikwenze khonoko. Asifisi ukuthi nxa sesiyafika ekhetheni olukhulu kulokho kulomuntu olokho engavumi ukuthi umnakano womuntu laye ulelungelo lokunakana ngendlela ayifunayo, ulelungelo lokuthi afune ukuthi ongamkhokhela ngubani, lilungelo lakhe. Ngizaphinda futhi ukuthi into esayilwelayo i-freedom of speech, i-freedom of association, asikwenzeni khonoko.
Umnumzana F14 Nkomo lilunga lezano PF obexoxa endawonye lomsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo. ilanga le Africa Day lilanga elinanzwa izizalwane zezwekazi le Africa ezinengi lapho ezinye ezitshe ezithakazelela khona amasiko azo. Kodwa ukubhidlika komnotho weZimbabwe sokutshe izizalwane zaleli lizwe ziphila kwamanye amazwe lapho ezingaphathwa khona kakuhle zibandlululwa njalo lamalungelo azo engahlonitshwa. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo mnumzana Philip Ndlovu oyisizalwane seZimbabwe ohlala kwele Botswana lo mnumzana Owen Mkhize laye ohlala kwele Botswana.
Ya lolu suku lolu luqhathekile baba masi semazweni ethu ngoba manje masi esiyabheka ngapha mabenzi Africa Day thina ngale khaya kasenze Africa Day ngoba izinengi izinhlupho esibhekane lazo ngithi
wena ke mnumzana Jo yini imbono wakho ngalolu suku?
Ngibona ngazani into le ukuze sibe ngeAfrica sitsho amazwe wonke abantu abamnyama. Ngakho sitsho ukuthi leli langa siyabe singabantu abafake amakhanda abo ndawonye silombono munye. Kodwa ngenxa yokuthi vele thina ngingakwazi ukuthi kusenza kuyini asiwelelani ukuthi sihambe kwaloli langa kuphela sindawonye. So into zakona ngathi into yakhona iyahlupa. Kathesi njengokukhuluma kwalomunye wami uyatsho sibili thina siyenzwa ngomumo esikuwo ekhaya. Lalaba bangapha, lalaba bangapha, lalaba bangapha. Kodwa abanye abantu ingathi kakhulu njengamakhiwa bayabambana. Nxa kuyinto vele abafanele behlangane kuyo bayabambana. Kodwa thina abantu abamnyama wayehlula lokuthi vele size sime lolimi olulodwa olwethu thina abantu abamnyama.
Ngombono wakho njengomuntu ohlala kwele Botswana, umphakathini uyavumelana nilawe yini? Bayathakazela na izizalwane zeZimbabwe?
Ya, uqinisile sibili. Abantu beZimbabwe, abantu abangemuva kwekhanda ngithi umzimba oweZimbabwe uyakufuna. Kodwa into esingehlula mina, ikhanda lomzimba akuhambelani, ungizwisise isiNdebele sami. Kulapha okulenkinga yethu, okwekuthi ngakho futhi ungakukhengela, tokusiba luhlupho lokuthi labanye bethu futhi abantu abamnyama abakwamanye amazwe bangani banjalo futhi bese ngikukhangela ngendlela ukuthi amakhanda wona wonke amazwe aweAfrika kungani bengabambani bebe lento one engazobambanisa abantu bonke kuyehlula.
Mkhize, wena ke ungathi umphakathini kwele South Africa uyathakazela la na izizalwane zeZimbabwe?
Ya ngapha thina baba sihlezi nje okokuzimindezela but ngezinkulumo ezobe zikhulunywa ukubona siyabaqedela emsebenzi. Ngathi vele ebantwini abamnyama bonke abansundu akula freedom ngoba imizimba singafana but ingqondo ziyachiyana baba. Omunye la ucabanga ngokwathi, omunye la ucabanga ngokwakhe. Abaningi bazihlukanisa ngendaba zezilimi thina esizikhulumayo.
Ngifuna ukuzwa ke Nkize, ngombono wakho kuyini okumele kwenzeke ukuze siqale ukubambisana njengezizalwane zonke ezwekazi ele Africa?
Ya, umbono khona engingaqala ngasekhaya, into kumele ukubona iyenzakale ukuthi njengoba kusiza okhetho lwezayo ukuthi sisukume thina lapha egangeni sihambe siyovotwa. Sikhiphe umongo le emeli okhona nguye ongani uyenze ukuthi abantu baphambane kakhulu ekuphileni.
Umnumzana Owen Mkhize isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa obexoxa endawonye lo Philip Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Kwezemidlalo lamhlanje sizwe impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League ebikhona lamhlanje kuJoseph Njanji.
Iqembu lechikeni lihlohlelwe ngukapteni walo Moses Jackson yena oluchayela emambuleni umdlalo susiyafika emaphethelweni. Limpumela icho ukuba iqembu lechikeni selile miklomelo lijimi lanhlanu ikanti iqembu laye lendazi lona lile miklomelo lijimi lesikhombisa. Umdlali wekhetho zintatheli ukuba nguyodlale ukwedlula abanye nguGuide Godard yena othi usekelwa luthola kumqeqetshi wakhe uRaman Kumbo kanye labanye abadlali beqembu lechikeni yilo lumupha intshukuntshu yokuba adlale kuhle. Iqembu lechikeni belingadlali kuhle nxa lidlala lisedolobheni lakobulawayo njalo umqeqetshi walo uGumbo uveze ukujabula ngempumela yanamhlanje.
Impumela le iqakathekile kakhulu kithi njengeqembu
ngoba phambilini kwalo mdlalo besisehluleka ukunqoba nxa sidlala sisekhaya. Kuyasijabulisa ukuthi sizisenelisa ukuphumelela sidlala sisedolobheni lakoBulawayo.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leyadalo nabeselidlale imidlalo yembala lidliwa linqobe letriangle nge-3 kanyaya emdlalweni obusenkundleni eMorris Depot. Iqembu leZPC Kariba libe ngujikilo bhanqale leChapungu kungela qembu elenelise ukulitshayela eMambuleni emdlalweni obusenkundleni yeNyamunga. Iqembu leShabane Mine libhaxabulele Bantu Rovers nge-4-1 ngaseMaglas. Kuthi emdlalweni obusenkundleni eDiliva Dzimu esedolobheni leBeitbridge, iqembu leCholocho litshaywe nge-4-1 liqembu leNkezi Platinum. Limpumela itsho ukuba iqembu leNkezi Platinum yilo eselihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo engama-22. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ijaheli dala uJayza Machaha Wotandlovu, Jayza Marabini ehlabela kamnandi egqibake uhlelo lwethu lwalamhlanje. Uthi yena yamitha kanjani intombi, kanti ke kayikabi la mavele ngitsho lokuphuhla kayikaphuhli. Kwenzakala ntoni lapha? Hayi ke kwanele sihlobo zami, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. ELeZimbabwe namhlanje limanyanela amanye amazwe ezwekazi le-Afrika ekunanzeni ilanga le-Africa Day. Olibalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.